So we see card send up a VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Zibandlela 2021 Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
We must be careful not to flatten the economy in our bid to flatten the curve. Lockdowns are not meant to be permanent solutions or a one-size-fits-all. There is need to create a lockdown exit strategy, but also a lockdown strategy that is viable and that is peculiar to our own circumstances.
Mkokeli we MTC Alliance, Mnumzana Nelson Jamisa uthi, kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale emakhaya eze COVID-19 lockdown. Kula lezo ezithatha isikhathi eside.
Abantu bathwele nzima ngamanzi, akula amanzi aphumayo lapha empompini. So abantu kathesi ukuthi bathola amanzi ukuthi bakhongozele avela ezukwini. Bona la abakhongozele ama-asbestos.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo olukhulu lwamanzi, lanxa izulu lisina elizweni jikelele lonyaka. Ebantwini abahlolwe batholakala bele COVID-19 izolo abangamakhulu amathathu 300, abalikhulu lane babo 104 ngabe Harare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IHarare yiyo elokhu ikhokhela ngokuba lenani labantu abafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe. Ebantwini abahlolwe batholakala bele gciwane leli abangamakhulu amathathu 300, abalikhulu lane babo 104 ngabe Harare. Kunje sebezinkulungwane ezidlula amashumi amathathu lambili 32,304 asebeke balaliswa yilo mkhuhlane, kodwa basila sebezinkulungwane ezidlula amashumi amabili lane lantathu 23,687 wabulala abedlula inkulungwane iyodwa labalikhulu 1,122 elizweni jikelele. Kusukusela ngombimbito nyakenye uhlasela eZimbabwe, ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasela abantu abayizigidi ezedlula izintathu lengxenye 3.5 million, yabulala inkulungwane ezingamashumi phose athoba munomunye 87,937 emhlabeni jikelele. Sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 109 million ababanje ligciwane leli, labulala abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Ele Melika yilo elikhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Asebekuzigidi ezidlula amashumi amabili lanhlanu 25.6 million. Yabulala inkulungwane ezidlula amakhulu amane 429,230. Umkhokeli we-MDC Alliance, Mnumzana Nelson Jamisa, uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale besemakhaya eze-COVID-19 lockdown kula lezo ezithatha isikhathi eside abantu bezivalele elizweni elilomnotho ophethwe ngabazisebenzayo. Intethelezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekupheleni kwengoma yelizwe eyayihlatshelwa kudala, uJamisa uqale ngokuthatha umzuzu wokukhumbula abalahlekelwe yimiphefumulo bebulawa yi-COVID-19. Embikweni wakhe oqakathekileyo awethulele uZulu enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook phezu komkhuhlane we-COVID-19, uJamisa uqale ngokubonga uZulu weZimbabwe lasemazweni ngomsebenzi omkhulu wokuthengela izibhedlela usizo lwempahla edingakalayo. Wabonga njalo labakuhlangothi lwezempilakahle athi basebenza gadalala ukusiza abagulayo lanxa bengelayo impahla eyanelayo yokusebenzisa. Abanye babo sebehlaselwa yi-COVID-19 kuthi abanye belahlekelwa impilo. Uqhubekele phambili uJamisa esithi indlela elandelwayo elizweni ingasoke yasebenza ngokwaneleyo ukuvimba ukumemetheka kwaleli gciwane, njengoba inengi libanjwa ngamandla okwephula iziqondiso ezabekwayo ikakhulu abaphila ngokuzisebenza.
We must be careful not to flatten the economy in our bid to flatten the curve.
Kumizamo yethu yokufuna ukuqeda udubo lomkhuhlane lo, kumele senze lokhu sinanzelele ukuba kasibulali umnotho wethu. Lindlela yokuhlala emakhaya ye-lockdown kasiyo ndlela kuphela engasetshenziswa ukuqeda lomkhuhlane. Kumele kudingwe ezinye indlela ezingasetshenziswa ezisebenzelana lesimo esiselizweni lethu.
Emazwini akhe kungcwatshwa amaqhawe amathathu eNational Heroes Acre ngolwesithathu obengumhlonitshwa kulo mngcwabo. Umsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga uthe iCovid kayikhethi ukuthi ihlasela bani.
The fight against this pandemic does not allow for us to choose who to walk.
Kakukhangela ukuba sihamba lobani, sisebenzisana lobani, ngumkhuhlane ololunya. Lapho sidinga indlela zokulwisana lalo umkhuhlane, lapho odlula khona uthiya kulusizi kuphela, kodwa sizowunqoba kuphela lomkhuhlane njengesizwe. Kunje uhulumende uphakathi kokudinga imithi yokwelapha lomkhuhlane edingakalayo.
For this pandemic.
Okugcizelelwe ngenye ingcwethi kwezempila kahle uDokotela Gary Shaba.
Kuliqiniso ukuthi umkhuhlane lowo awukhethi muntu. Sonke sisengozini yalomkhuhlane, ngokunjalo kumele sihlangane sincedisane ukuthi siwulwise umkhuhlane lowo.
Uhulumende uthi uphakathi wokukhulumisana laba kwamanye amazwe ukuze ilizwe litholiswe lalo imithi yokwelapha lomkhuhlane, njalo ekhangelele ukuba lokho kuyabe sekufezekile enyangeni ezimbalwa ezilandelayo. Kodwa uMnumzana Chamisa uthe uqakathekile ukuba eleZimbabwe kanye lamazwe awezwekazi le-Afrika asebenzisane lengcwethi zawo kwezempilakahle. Kudingwe indlela zokutholisa abalolwazi imali yokuthi benze inhlolisiso ezichiyeneyo. Kudingwa indlela zangekhaya zokulungisa leyo mithi, hachi ukuthembela kwabakwamanye amazwe ukuba benze lokho sikhathi sonke. Isimo esiselizweni uChamisa uthi sidinga ubukhokheli obuzokhokhelela ekuthini kulandelwe ndlela bani kwezokulwisana lalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izibhedlela zikahulumende zibikwa zilokhu zithwele nzima empini le-COVID-19 kungenxa yokusilela kwempahla yokusebenzisa kanye lezisebenzi zezempilakahle. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi useqhatshe abongi abatsha ngenjongo yokwengezelela inani labavele bekhona ezibhedlela zonke zelizwe. Okuningi ngalolu daba sukuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubeke lomnumzana Anthony Majongosi, isikhulumeli senhlanganiso yelwela amalungelo abongi eyeZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals.
Salona nazali, ivizo lami ngu-Anthony Majongosi omongi, ngilapha e-United Bulawayo Hospital, ngimelela amanesi lapha kuBulawayo. Futhi ngifuna ukukhuluma le ndawo yegcukwane le-COVID leyana. Ngiyabona ukuthi kathesi ama-numbers abantu bayabanjwa igcukwane ayakhwela kakhulu. Kathesi even i-warden yathi i-COVID ward i-Battle Memorial Block kugcwele ama-patient ale-COVID. Kodwa siyabona futhi kunjalo kuyabangela ukuthi i-UBH yonke even amanye amawadi ayalalisa abantu abagulayo bangela umkhuhlane, bayakwanisa kuwanja umkhuhlane lo. Le ndawo yokuthi i-PP ikwanele iyatholwa khonako kule COVID ward, amanye amawadi i-PP ayikwananga. Njalo kuyabangela ukuthi ama-health workers le amanisi la ama-friendly workers abanye umkhuhlane, siqine umuntu wonke ubanje umkhuhlane igcikane leya.
Sizwile uhulumende esithi uza deploya abongi labongikazi esibhedlela se-UBH Mpilo eTon Grove lezinye eHarare. Liyababona yini bebuya abanye, njalo liyenela yini ukuthi lisebenze ngemfanelo?
Kathesi kathi bayavula i-Ton Grove Hospital le ekusileni. Kodwa kathesi i-ekusileni ngiyo ngibone kathesi iyathola ama-patient abalitshwani ukuthi siyanjele ukuthi imikhuhlane ungakhubeleka phambili uspread. Kodwa amanesi ngibona ukuthi amanesi amalutshwane futhi le ndawo, ukuthi amanesi abuya amasha abalutshwane futhi. Kodwa amanisi ahamba afakwa eTonu Groove neyokusileni avele e-United Bulawayo Hospital. Kadesi EPP siyaona emawadeni lawa ale mkuhlane ale gcikwane ala mapatient ale gcikwane EPP ikhona kodwa sibona ama numbers abantu bale gcikwane ayakhwela kadesi.
Umnumzana Anthony Majongosi isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abongi eyeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ubexoxa icingweni losidalekile emhlanga we-Studio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo olukhulu lwamanzi lanxa izulu lisina elizweni jikelele lonyaka. Iningi seliphila ngokukhongozela amanzi ezulu ngoba impompi ezidonsa amanzi zingasebenzi kakuhle kanye lenhlupho ezibhekane lo manisipala walelo dolobho. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Izakhamizi eziningi zakoBulawayo seziphila ngokukhongozela amanzi ezulu lokuya layinela amanzi ezibholaneni osekuchiye iningi liphila nzima loba nje amadamu eselamanzi enelisa ukunathisa idolobho leli. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mehluli Ndlovu ufakaza ngokuphila kwabo ngamanzi okukhongozela.
Hey, udaba lwamanzi lunzima lukhuni sivivi abantu bathwele nzima ngamanzi. Akula amanzi aphuma lapha empompini. So abantu kathesi ukuthi bathola amanzi ukuthi bakhongozele avela ezukwini. Bona la abakhongozele uma-asbestos. Yikho kuphela okukhona ukunceda abantu. Aphuma empompini akula. Kunzima. Kunzima. Ludubo sebantwini.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nomalanga Gumede uthi ucine ukuthola amanzi empompini. Nyakenye
ngibhekana lodubo lwamanzi. Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna 600 thina lokho esiwacine midi February amanzi asikwazi iwaphe siwajajiweyo.
Isakhamuzi semzini wePhumula unkosikazi Nobuhle Moyo uthi kudala bawagcina amanzi aphuma empompini.
Udube silalo ngolokuswela amanzi. Amanzi kasila ngapha ePhumula East iBhawuza noma ingazibuye kuyabe ukuxokozela azake siwathathe ezimpompini vela siwaza amanzi simangaliswa ngamabhili sicela uhulumende angenele indaba zamabhili labuyayo singalamanzi sithini ngawo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena uthi kusobala ukuthi udubo lwamanzi sokudibene lokungabuthwa kwezibi kuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Ingozi esiyibonayo ngokungavuthwa kwezibi inkulu kakhulu ngokuba kuzazaleka khona imikhuhlane le ehambisana namanzi. Ikakhulu ngalesi sikhathi sezulu kuyatholakala kakhulu imikhuhlane njenge-dysentery cholera leminye njalo ethwalwa ngamanzi. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi i-council ilungise masinyane lezisebenzi zayo ukuze izibi zibuthwe kungaze kwanda ingozi engacini ibulela abantu abaningi phakathi kwedolobha lakoBulawayo.
Amanzi aqhubeka esilela ukufika kuzakhamizi zedolobho lakoBulawayo loba nje izulu lisina amadamu eselamanzi enelisa ukunathisa uBulawayo. Umanisipala wethule umbiko othi umsebenzi wokulungisa impompi ezidonsa amanzi obiza inkulungwane phose ezingamashumi amathathu zamadola usuke waphazamiseka osekubangele ukuba ikhansili yehluleke ukutholisa uzulu amanzi malanga onke. Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uchaze ukuba imisebenzi yekhansili isiphambanisekile nge-lockdown kanye lokumemetheka kwe-COVID-19.
Utanke kwedolobho ngokwakhe yena okumkhuhlane lokubeza kumthethe kusho ukuthi namanye ama-department affected ngoba baningi aseke babamba lo mkhuhlane baya kuma-quarantine ukuze baphephe. Kunjalo kuyaba-affecta kakhulu kuyaphambanisa ihlelo zikamasipala ngoba abantu emsebenzini babalutshwane singakhangeleli nje laba abenelisa ukusebenza basezindlini lalaba abamele basebenze besemsebenzini besebenza emsebenzini ukuthi izibi nokunye okuningi kutho ukuthi nxa kuwukuthi basebanjwe lo mkhuhlane abasenelisi ukuzosebenza.
Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
U Live Talk lamhlanje kuhlelo asihlizweni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Okwamanje wothi sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Italy lesenenti kwelemelika liza kuqala ngenyanga ezayo ukuthonisa owaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump amacala okuqhela ukuthi wathuthuzela umvukela kwelemelika. Abokubandlela amaRepublicans bathi akukho emthethweni ukuthoniswa kukaTrump, kodwa abakubandla elibusayo bathi kumele uTrump avinjwe lokuthi angene esikhundleni sikahulumende impilo yakhe yonke. Abantu kwele-Sudan batshengisela emigoqweni begonona ngokukhuphuka kwentengo yesinkwa lokunye. Sokule minyaka emibili basusa owayengumongameli uMnumzana Omar al-Bashir esikhundleni sikamongameli. Umongameli wakwele-Tanzania uMnumzana John Magufuli uthi akumelanga abakuhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle begijimele ukuthenga ijekiseni yokuvimba umkhuhlane we-COVID-19 ngoba inakho ukubulala abantu.
Iningi lithi ukukhuphuka kwenani labantu ababulawa yi-coronavirus kanye lababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku kuveza sobala ukubana uhulumende kayiqhubi kuhle imizamo yakhe yokulwisana nalo umkhuhlane. Ngeviki edluleyo kufe abaphathitambo bakahulumende abathathu ababalisa unkosikazi Ellen Gwaratsemba, uSibusiso Moyo loMnumzana Joe Biki Mathiza, lamanye yamalunga ezanu-PF aguqela uMnumzana Pharatsa Izimondi. Abanye bathi ukusilela kwemishina lemithi ezibhedlela yikho okwenza umkhuhlane lo ubulale abantu ngobuningi. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo uxhume ilunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule lelunga le-MDC Alliance uMnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lengxoxo.
Kuyadanisa kakhulu okwenzakalileyo sikubona kusenzakala ke kuvikela iphelileyo nje lokuqhubeka kusenzakala ukuthi ke iziphathamandla zikahulumende eziningi ke zitshonile ngomkhuhlane nalo we-COVID-19. Ikanti ke nje labantu jikelele labo sibona ke bebhubha njengoba sebedlulile ke inkulungwane abantu abathethwe lesi sifo. Kuyadanisa ke kuyatshengisela ukuthi uhulumende weZANU-PF uhulumende kamnanga akazilungiselelanga, akazange alungiselele ukwenqabela kumemetheka ke kwalolu gubhane. Njalo okunye okudanisayo ukuthi uhulumende uyamemezela ke atshele uZulu ukuthi uZulu kazibambe, uZulu kaziphathe, uZulu kazame ukuhlala emakhaya. Kodwa ke zona iziphathamandla zikahulumende ziyabonakala emakhasini obulembu lapha lakubo-social media ke besenza amaphathi ke, yikho lapho sibona ingane bathelelana khona ke leli gcikwane ke elimemethekayo bese ligcina ke libabulala. Kukhanya ke abakukhulumayo abakutshela isizwe kaye kusikho bona abakwenzayo njengobukhokheli belizwe, kabalidi by example.
Bayakhuluma abantu babagawule bathi ukufa kwabantu abedlula inkulungwana abagoqela iziphathamandla zikahulumende esibone zibhubha buthumuthumu ngeviki edluleyo ukuveza sobala ukwehluleka kukahulumende ukuphatha kuhle lomkhuhlane. Ungathini ngalokho?
Baba Nkomo, akusilo qiniso lelo ukuthi uhulumende sehlilekile. Uhulumende ulemizamo njengakuqala ekuqaleni qala i-corona iqala ukuthi lockdown yakuqala. Uhulumende ulwisile sikwazi ukuba sesibangene sihle ukuthi umkhuhlane we-corona wehla kakhulu. Labantu basila lapha baba nje i-corona. Into nje yonakeleyo ukuvulwa kwama-border laphana, sokuvulwa ama-border umkhuhlane wasongena kakhulu. Kubangelwa yikuyini futhi? Kuyukuthi abantu ama-company azathiza ayi-test abantu labo, ama-individuals ama-test test abantu babesenza ama-fake documents. Abe bevumela abantu abale corona ukuthi bangene bacross ama border betshengisa incwadi eze fake, kanti kuhamba abantu abale mkhuhlane lo. Umkhuhlane omemethekile kakhulu, ngakho ke kade ebangene sisikilo umemetheke kakhulu, ubonisile ngokubulala lapho kuqase kwethu kusokusethusa kakhulu abantu ukuthi ibanga lokufa seliphezulu. Ngokunjalo uhulumende kade selethile futhi lockdown, and uyayilandelela futhi ngokuthi amapolisa akababophe abantu abangalandeli umthetho ye World Health Organization yezempilakahle ukuthi abantu bazi bavikele emkhuhlaneni bavikele labanye babo emkhuhlaneni lo ngokunjalo uhulumende uphakathi komsebenzi lo omkhulu ukuthi ebone ukuthi uyacindezela umkhuhlane wecorona ukuthi ungamemetheki phakathi kwelizwe imizamo yonke enziwa nguhulumende le
uhulumende babandlovu uthi uphakathi kokukhulumisana leRussia leChina ukuze athenge ijekiseni yokwelapha umkhuhlane lo njalo uthi imali yokuqhuba lomsebenzi ulayo yebo ubona kuphumelela mpela kuhamba kuhle etholakala amajekiseni
kungaba into enhle kakhulu ke nxa lawo majekiseni ke engatholakala eChina leRussia abuye asize abantu ke kulo mkhuhlane ke osungumbhuqazwe kungaba into enhle kakhulu kodwa ke uhulumende ke wezanuphefu uhulumende kaMnangagwa kasesamthembi thina njengezizalwane zeZimbabwe akukhulumayo lakwenzayo kusuka kuthiyane kwehlukane kakhulu kasikwazi njalo ukuthi ke uzenelisa ukuthi imali ayikhipha ebhadala na njengoba enguhulumende thanda izikwelede imali ebakhona bayisebenzisa ke ezintweni ezingancediyo singathi thina balama misplaced priorities bangabantu abajayele ukunwaya lapha okungalumi khona ikho ke kasikwazi ukuthi bazanelisa yini ukuthi bayibhadalela ke lawo manje ekuseni ukuthi abuye xa bengabhadalanga ukuthi ukuthi babe sebangabantu asebeza khulumisana la i-AU labo China labo Russia bezama ukuthi bakwelede njengenhlala yenza singaziki ukuthi bazavunyelwa yini bazasiphiwa leso sikwelede bangabantu esingasabathembi kodwa ke xa engatholakala lawo majekiseni anganceda kakhulu isizwe into esingayithokozelela yena leyo
baba gawule
uhulumende ulomlando wokukhangela ukuthi abantu baphile umlando kahulumende lo ukuthi abantu baphile ezweni uhulumende la ngayi imali sikhala ngemali ukuthi imali kayikho kodwa eyomuthi lalo ukuthi abantu baphile uhulumende ulawo njengalokho ukuthi ukuncedisa inhlelo zokuthi abantu bathole ukudla abantu bamele baphile yebo phela ezinye izinto ziyasihlupha kodwa uhulumende uyakhetha ngithi ipriority yakuqala kathi entweni zonke ukuthi abantu basinde emkhuhlaneni wecorona lo osumemethe kumhlaba wonke ngokunjalo amazwe njabo America lawo ase vaccine lawo bani nalathuthuke kakhulu amazwe yaseseqalisa ukuthi ehlaba abantu uhulumende laye kunjalo umkhuhlane lo onkomo so wethu so azanguqhamuki kona phe eZimbabwe waqhamuka kona ngale makiweni so ngako ke kumele uhulumende lalabo abanye abafisa ukusincedisa basincedise emzameni kahulumende le kodwa imali izaba khona kade kungayihlula njalo ukuthi imali bekhona enhlelweni ezinye kuthi into eneqhakathekile kangaka uhulumende bese sehlile ukuthi imali bekhona uhulumende ujoye kuwumlando wakhe ukuthi kumele akwenze khonoko njengoba uhulumende ndisithi ukuthi uza kwenza ukuthi umongameli ukhulumile ukuthi akuza mele ukuthi kukhangelwe amadokotela asuthiseke kuhlolisise ukuthi kambe injection efanele abantu yipi engalimazi abantu ezayenza abantu basinde baphile
umnumzana believe gawule lilunga lezana uPF lizwe njalo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga lebandla leMTC Alliance Abantu abaningi bathi ubathwalise nzima umkhuhlane weCOVID-19. Wothi ke sike sizwe bekhuluma ngawo ngoba umemetheka okwethusayo eZimbabwe.
Khulumayo nguDube ngilapha eBotswana la. Hayi lunzima sesaba zake sibone umkhuhlane onje thina silokhe saba sakhulayo. Lo siyawesaba uvalile wavalela wonke amabhoda wavalela izisuntu kodwa mna engicelisayo kuphela asilandeleni khona lokho abakuchoyo abaphathi sifakeni amamaski umkhuhlane lo uyaqeda ningathi libone uqeda amaminister uqeda in awukhethi mhlobo mina engisicelisayo kuphela ukuthi lapha elikhona ngezindawo ngezindawo hlobo zami amamaski logezi izandla amamaski livumele ama lockdown akhulunywayo liwavumele kakhulu lihlale lawo lingabhodi ngale ethi he njengabanye bathi he ngale sasetshwane sesiyanga yikho lapho elizathatha khona lokho kuyinto lina kuphela engicelisa lona ukuthi umsebenzi ukho unyekho noma ukhona kodwa vumela ilockdown enaleyo
linjani hlobo zami hayi siyaphila yilo nje ugubhane lolo lusithwalise nzima asazi bakithi uthi uNkulunkulu ngaphi angasibona sizwele phakathi kobunzima obungaka obuhlangana labantu bakhe
baba ukhumalo la igoli heyi uvalelwe ezindlini wokunye nje into ebuhlungu kangaka amabhoda avaliwe selokhu sagcina ekhaya kunyaka ophelile. Kuze kube manje abantwana sibazi ukuthi bawuphila njani bengasazi abazali babo. Mina-ke njengamsenginonyaka wonke impela bengizitshela ukuthi ngizoya ekhaya ngoJuni kanti kuyovalwa ngoMashi ngingakayi ekhaya. Kuze kube manje-ke hawu Nkosi yami hhayi kubuhlungu.
Labo bebengabalaleli bomsakazo weStudio 7 abasithumele imilayizelo yabo kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezemidlalo bathabe bamanzi te abakhulisa umdlali wenguqu uPeter Muduwa yena osedlalela iqembu leSimba SC lakwele Tanzania. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umqondisi weqembu lenguqu leAjax Hotspur okuyilo elikhulise uPeter Muduwa usiphambaniso Dube uthi ukuyadlala kwele Tanzania kukaPeter kuveza obala imisebenzi yabo njengeqembu elifikisa iminyaka engamashumi amabili lonyaka.
Silokujabula okukhulu ngoba ukhulele kithi Zanel from 14 years edlala kuma juniors waze waya wadlala la ku Division 2 and Division 1. He's been looking for i-breakthrough yona leyo and silokuthokoza okukhulu ngoba bambizele ukuzodlala kubanga eliphezulu ukuthi laye adlale kuChampions League yena uba ngowesine kuqembu lethu leAjax amaJuniors ujoyina uDivine Lunga uChrispin Machisi tenze likhumalo okuthi ukuthi abafana sibaproducerayo ingabafana ukuthi abalohlonze abadlala kuba ngaeliphezulu so ayisezincoma and sibonga ama coaches anjengoGugu lethu Dlomo ubakhangelile from bezintanga ezincane sebeze bengabafana abakhulu.
Isiphathamandla isaqala uhlelo lweSerie A emdlalweni wenguqu yabasakhulayo umkhululi Mthunzi uthi uyadlala kukaMduwa emazweni jabulisa kakhulu ngoba engomunye wabadlali asebedlala emazweni abaphume kuhlelo lolu.
Kuthe ngo-2010 ngiqala ukukhokhela ngananzelela ukuthi amaqembu ethu akhona amanye ayewuthatha engathi umdlalo webhora seriously befuna ukudevelopa. Kube khona futhi njalo abanye engabananzelelayo ukuthi bakhona nje kwemdlalweni yokuthi bazilibazise. Nasengisithi ngcono sibehlukanise. Sase siwanika amaqembu lokuthi elinye lizaba ngu-Serie A, elinye libe ngu-Serie B. U-Serie A lo yilokhu esingathi yi-Premier League yama-juniors mhlawumbe. Ibulawayo kuphela ele-Premier League eyabontanga abasakhulayo. Sagcina sesisiba labadlali abalohlonzi, abadlali lamaqembu akobulawayo, abanye bahawukelwa ngamaqembu angaphandle kwakobulawayo, abathatha, abanye bachapha imingcele bayadlala phetsheya kwemingcele yethu, abanye badlala emazweni.
Umthunzi nguye obe ngumnikazi weqembu le-MK Lions lapho uMduwa aqalele khona ukudlala lo mdlalo wenguqu phambilini ukuyadlalela kwakhe amaqembu agoqela ele-First Born, ele-Ajax Hotspurs, ele-Bulawayo ye-Chiefs kanye lele-Highlanders. UMduwa uyedlala kuqembu leSimba esiyela kule-Tanzania okwenyanga eziyisithupha njalo leli qembu lithi limdingele ukuba azodlala kulomncintiswano we-CAF Champions League njalo lilakho ukuhlela imthenge kuqembu lakhe le-Highlanders nxa engaqhuba kuhle kulomncintiswano. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Singekehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umkhokheli we-MTC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale emakhaya eze-COVID-19 lockdown kulalezo ezithatha isikhathi eside. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Praxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.